disendaba ku VOA indebele
njani mthwakazi omuhle olamukela umsakazweni we-studio 7 ngolwesihlanu umhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, othekesha abalodlakela abazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni abalisako obulawayo leHarare.
Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma lokhinva eyayishowde lapha eduzane ukuthi bona bangazi umuntu e-time course abantu ngabaphume sibili abanemibhobho yezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubekela phambili njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanye amazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende alentengo enganeno kawabatholi.
Isizathu yokuthi umumbu uvele kawusatholakali kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala, awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe nempuphu.
Kubikwa sokusilela imbhida yetshomoliya le-rep edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abochekecha begolide abalobudlwangudlwangu besazakala ngelokuthi ngamashurugwi babikwa sebefinyelele emadolobheni afana lakobulawayo laseHarare lapho abenza umkhuba wabo wokuhlukuluza uZulu. Izolo babikwa behlasele omunye usomabhizimusi othengisa igolide elokitshini le-Cowdrey Park kobulawayo, bamlimaza qede bamthathele impahla yakhe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abangafakaza ngalolu daba kodwa sisadingisisa imininingwane. EHarare babikwa behlasele imizi yeKambuzuma le-Lokinva kuyona le iviki. Kulo mfanekiso kamabonakude osusabalele enkundleni zokuxhumana ebulenjini otshengisa amashurugwi la ehlome ngenkemba amahloko lezingqamu, omunye ephethe isiquma segolide bejabula benatha utshwala bememeza besazisa uZulu ukuthi yibo ababusayo njalo bazakuba bekhona ngomnyaka ka-2030. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga ledalela eParliamente elimela iSouthton ebalisa iLokinva esike yahlaselwa ngamashurugwi la ukuze sizwe okunengi ngodaba lolo.
Yey, ikho sibili bakhona sibili khonapha eHarare sobezakala eKambuzuma kathathu eLokinva lapha kwayezakala kanye. Kulo muntu othisa igasi lapha eKambuzuma lapha abahambe endlini bayayogqekeza endlini yakhe bachaye emtshayile badatha ithi about 3,000. So ngakuthi omunye lwayo othe owola amaroli o-operate eseKambuzuma kungane kodwa sihlale eselokinva kukhotshiye siyami bathetha imali laye bamngelela elokinva bamtshaya. Bayabanjwa abantu laba amapolisa nxa bangathiwa khona babambe abantu bayahamba sibili kodwa nxa bangathiwa bayekele bayayekela but baye bekwazi ukuthi khona izigange lezi ngobani. Ngiyacela sibili kubantu lapha abahlala eKambuzuma lokhinva eyayishowde lapha eduzane ukuthi khona bangazi umuntu e-time course abantu ngabaphume sibili abanemibhobho yezindlini ngabancedise sibili ngoba lapha singalahlekelwa yimpilo kakhulu.
Kungani abantu besithi yibo labana bemgodi ayisibo nje amasela mahlayana?
Uyabona into eyenzakalayo ukuthi laba abantu kumanasineli kuma-mines lapha sebebanjwa. So abantu laba kade sebejayele ukuthi khona bathole izimali eziningi kakhulu yikho sebengena emadorobheni bedinga lezo zimali ngoba ngabantu basebejayele ukubamba imali kodwa soze nyala ukuthi khona lezigange ezikwazi ukuthi khona eHarare lapha ngokuzibani ohamba nemali unebhizinisi endaweni yenje kanyala ukuthi kungayenzakala. Kodwa abantu laba nje emaye kuma-mine lapha akusangeneki. So kunzima bayabanjwa on a daily basis. So iko sebuya lapha ema town.
Manje lo waqhekezwayo kweyakho i constituency waluthola yini usizo njalo babanjwa labo abayenza lokho la kuthathelwayo wakuthola njalo.
Okwakhathesa bakabanjwa laba bantu bathi sathela amapolisa ukuthi kona yikho osokwenzakele la. So siyazama sibili ukuthi kona bona ukuthi kona abantu bancedisane. Omakhelwane lapha bangezwa umuntu ihlaba umkhosi kakwedzaleni. Singabamba umuntu siyomthema emapoliseni. Singayekeli umuntu lo esiyenza lokhu akwenzayo. Ngoba impilo yethu iyayiyi-right kakhulu yinto ofuzethi igcine jealousy. Kunabantwana abananezidlini. So kufuze sibone ukuthi kona sigcine izindawo zethu.
Siyabona ukuthi iningi ligcina imali endlini. Kungabe kuyikho yini okubangela ukuthi laba abantu bebahlasele njalo babe bezwe ngobani?
Ukubona kwami laba abantu babe le information ekwanileyo ngoba lapho abachaya khona baphuma ile mali. Okuthi ukuthi kona izisebenzi ezamakampani wona lawo ngokungaholi kuhle abakwenza ukuthi kona bala bayathatha bayatshona bebambe i-US dollar. Inyanga iphela sephuya ibhondi. Bacina sebengabantu abafrustrated sebepipa amasela lawo ukuthi hambani lethatha imali. Bathatha yabe umphalamo. Yikho engikubonayo mina ukuthi kona yiyo into eyenzakalayo la.
Kodwa ubona kusiba ngcono yini kusasa kumbe udubo lolu lungamemetheka?
Abantu bangancedisana abantu abafuzi bakuyenze khonokho. But abantu bangayekelelana ukuthi kona namhla kukozibani kasithuleni. Kuyayaba lokho kusenzakala nawe oyabe uthuli. Kuza kubamba. So into ekhona ukuthi sihlezi baye thengisa ukuthi kona bapha kuyenza into leyo. Ama-coaches la esiwakhokhelayo lama meeting ezizawayenza sabe sitshela abantu sibili ukuthi vele lingayekeli isela kumbe lisela lokubamba inkukhu kumbe lisela lokuthatha amafoni jayani sibili liyotshiya emapoliseni. Phela asifuni lokuthi umuntu ajayele into yena leyo. Kabahambe kona ngane abatrenelwa khona kona wona washabhadi kwangane abatrenelwa khona ekhwekhwe. Bayeza khonokho abakuyenza bekhona ngabo. Ngapha asibafuni.
Lo ke ngumnumzana Peter Moyo umeli weSouthern edalela eParliament engowebandla leMDC ubexoxa icingweni leStudio 7 eseHarare. Ukusilela kwempupho elizweni kuyaqhubeka njalo abagaya umumbu bathi sebeqoqa ukuzithengela amabele kwamanyamazwe ngoba abawathenjiswa nguhulumende ngentengo enganeno kawabatholi. Impupho iqale ukuswelakala ngolwezi nyakenye kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende esithi uzahlawula amankampani ayicholayo indleko zokuyehlisa. Uhulumende waphinda wathembisa njalo ukuthengisela abagayayo umumbu ngemali ephansi. Kodwa isiphathamandla senye inkampani yempuphu sitshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 uqoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ayikho emakhaya, kayikho edolobheni, kayikho ezitolo ezinkulu, ayikho kwezincane. Isizathu yikuthi umumbu vele kawusatholakali, kawufinyeleli kulaba abagayayo. Uhulumende kazange wakhuluma iqiniso umnyaka wonke lo odlulileyo ukuthi atshele abantu ukuthi lo nyaka kuzaba yindlala. Awukho umumbu oweneleyo ukuthi abantu babe lempuphu inyanga lezi ezilandelayo. Kanti ke futhi nxa kuvele impuphu isihluphe kumanje sekuphela amabele kunje, izulu lona lingekho kusho ukuthi kusiya phambili kuzaphela abantu, kuzaba lusizo olumangalisayo.
Udubo olukhona lapha lungaba lungolokusilela kwemali njengoba sikwazi ukuthi izikhwama zikahulumende zibhobokile yini. Kumbe ikuswela lapho angathenga khona umumbu njengoba sikwazi ukuthi indlala ibhahile emazweni amaningi e-Africa.
Angiswelakali impuphu emhlabeni wonke jikelele. Nxa ufuna amabele kawuwadingi nje kuphela kuba umakhelwane, angamana kuye ngomkhumbi. Ungakhangela imkhumbi ekhona lapha emhlabeni, mkhulu okunye okumangalisayo iyabuya ithwele amabele amaningi kakhulu. uyadula ukwashusa khatshana kodwa awungeke uselwe ngabantu ukuthi wena ngilinde achiphileyo ngoba phela nanku eZambia bayasho ukuthi hayi lo nyaka ngeke sizithengise ngoba lathi sikhangelele ukuthi sibe nalokho kusalayo njengoba indlala inkulu kangaka eMozambique kunjalo kwelasezansi South Africa kunjalo uzakhumbula ukuthi usizi lo lesililo kayisilo lomnyaka njona lokuphela lusizo lusuka lokhe uhulumende lo khona engenile wafica kulamabele agcinwayo ama-GMP iziphala zakhona zahlala egcina amabele elinde isikhathi lapho izulu labe lingekho elinde lapho kuyabe kulendlala khona ukuthi abantu bani bayathatha amabele lana bayathengisa bafake izimali ephoketini okuhlupha kathesi ukuthi kayikho yona imali izikhwama zibhokile njengoku sitsho yokuthi kuthengwe lawo mabele ezelizweni abantu bani kusho khona ukuthi indlala izaba nkulu kakhulu okwedlula lokho abantu akade bekukhangelele
kuyini ongakukhuthaza uhulumende njengoba kulendlala engaka
uhulumende kumele aphungule izindleko zakhe ezintweni ezingalethi ukudla ebantwini imali ikhona elizweni kodwa isetshenziswa ezintweni ezingalethi inguquko ezingahambisa abantwana esikolo ezingathengi impuphu ezingathengi ukudla kumele aphunguleke lezo ndleko akwazi ukuthi ngaleyo mali azabe seyizuzile kunye le mali azayonga nxa ngabe ngalwa lobugebengu i-corruption igcineke imali akwazi ukuyathenga amabele ngokuba njengoba nje kungu-January kunje izulu lingekho ukukhumbula ukuthi isivuno esizaba khona siyaba kumnyakozayo sekudlula uJanuwari sokufika April labo May kusho khona ukuthi silenyanga ezingu-15 kumbe 16 lapho khona siyabe singela kudla nxa engazange wonga imali wathenga ukudla kusho ukuthi abantu bazabulaya indlala okwesibili kumele akhulume iqiniso kulabacela kibo ukuze balethe lokho kudla okweneleyo ngoba izikhathi eziningi batshela abantu bangaphandle ukuthi hayi abantu abalambile i-3 million kuphela laba abanye abangu-12 million bayasutha kababeke kucace ukuthi edolobheni lasemakhaya lo nyaka kula kudla komdala lomncane ukudla kuyadingeka kuye wonke umuntu
lo-ke ngumnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezamafekitali unkosikazi Sekayizenza utshele iphephandaba le-Herald ukuthi umumo uza kuba ngcono ngoba uhulumende usethethe amanyathelo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Chronicle lithi uxolo iphephandaba le-Chronicle lithi sokusilela imbida yetshomoliya le-rap edolobheni lakobulawayo ngenxa yokusilela kwamanzi lokhu sokubangele ukuthi intengo yekhabishi iqonge eyodwa isiqala ku-$25 iphephandaba lobulembu elezimlife.com lithi umongameli Emerson Mnangagwa ukhanya esesaba ukuthathelwa isikhundla sakhe yikho esejiye ikhefu waya emsebenzini selokhu wazisa ukuthi ikhefu usethethe ikhefu uMnangagwa usebonakele kathathu emphakathini esebenza okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumilayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lithumele imilayezelo emfitshane 2 minutes kumbe less ngoba ingaba mide kakhulu siyehluleka ukuthi sidlale yonke njalo lingathuki siyacela balalele siyabonga
eh ninjani ba studio ba basakazi ba studio 7 hayi thina siyaphila ngoba sibulaya indlala eh mina ngeke ngizisho igama ngawo kodwa sikhuluma ngilapha eSouth Africa nami bakele indlala kwelakithi khona mina into engimangazayo ngelizwe lakithi into eyodwa mangaliswayo ukuthi labo nkomo laba bezanu PF babhizi basekhendane ezanupiyefu bekwazi ukuthi izanupiyefu since 1980 iyadivusa ayikho into-ke yayilungisa ngaphandle kokubulala ilizwe from 30 something years ilekho liqeda kodwa nanamhlanje leke kuthiwa ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupiyefu ilizwe lifuna ukulungiswa ezanupiyefu izalilungisa nini leli lizwe ngoba ayikazi yabusa ngentando yabantu ezanupiyefu izibusa ngokuzifaka ngaswa mnangagwesithi yena 2030 uzabe khona ngoba yabakwathi uzabe ezifakile nakafakwa vele abafakwe bazanupiyefu ngabantu abavotayo bazifaka ukuvota nje kupho kwenza izaba nje ukudlulisa kodwa vayevale basebezifakile kudala yalo lokho ukuthi yena ethi yena yawina clear izanupiyefu ngoba i-MTC yazama ukuhamba ecourt efika ecourt ngale yaphuma clear akulazobuklila vele ikhoti yabe ikhona vele ngezanupiyefu yonke into izanupiyefu ngoba vele ibadlela ubusayo baphanana izimali bayakhulumisana navele enze lokhu kuyaba kuphi so ufanele uhambe so batshelane into abafuna ukuyenza so kuyini ongenzeka akulo ongenzeka mnakakho akazange athathe umbuso kumgaba ukuthi ufuna ukuzolungisilizwa wathatha umbuso ukuthi ufuna ukuzocatshela amacala akhe akulalizwa zalungiswa ngoba izanupiyefu yayo mkhuhlane omubi uyazijekitoni idla ebantwini mina sazi igovernment kuyiyeni kabantu ukudla kodwa yena idla ebantwini iyadinga indlela zokuthi abantu ingabathathela njani imali yamanye amazwe ukuze baphile kade sibakhuphula amapasipoti besenzela ukuthi bathole imali yamanye amazwe abantu abasebenza ngaphandle basitshela ukuthi i-$318 ngesidola abanganayo lalo leyo mali thina sisebenzisa amabhondi ezimbabwe angathi lelo dola lakhona bafuna lilandwe ngubani e-amerika yona igovernment isehlule ukuyalithatha angathi funa ndobani kokungasebenzisa ingqondo bangimangalisa laba abantu bezanupiyefu vele balanda ukuzozidlela nje kuphela bahlale balungisela abantu abakwimpilo baze bafele khona babe sebephuma lokho otshona betshela amanga betshela abantu amanga abantu bezanupiyefu betshela abantu amanga befevana ngento engekho bebadla sihlahla bani sonke esifanayo kusokuthi bayisekhendi izanupiyefu bebona ukuthi langamanga unkulunkulu uzabachanga uniswazi ukuthi langa ebunzima kabi nxa bengakwazi kwakunanzele into yakho ukuthi umuntu kaphile kuzobona phakade njalo langa lokhu ufalwaziwe uzalokhu sifu usemangeni asathi uzafika uzaphenda ukuthini asathi uzaphenda ukuthini enkosini ma usufele emandleni okubhiza ukukhuluma amangakuphela siyabonga
ninjani sakazama omhle mina ibizo lami undodana Ndlovu ngokuzalwa ngizalwa enkaya esigabeni esithiwa igoli msakazi wami mina ngilapho egoli into esukenzisa ubuhlungu ukuthi imfanelo zabantwana esikolweni kumbe kathi ezingathi umntwana esikolo ngizithumelile ngayenza yonke into kodwa sokubuhlungu kimi ukuthi ngiyenzele ngoba umntwana kuthiwa kafundi uyahamba esikolweni ufike ehlala ibese ngizibuza ukuthi yini ezayenzakala ngekusasa lakhe ma ehleli ekhaya engafundi ubusufisa ukuthi ngabe kuthiwa uyabuya lapho egoli-ke ezofunda-ke kodwa kusekuhlupha ukuthi amaphepha asinawo njalo ngazofisa ukuthi uyamlungisela ipasipoti yakhona isidula sokumele uyokuthatha isikhathi kuthiwa foreign what efunakalayo sokufunakala ama-usa ma ungaphandle kudingakala into eziningi ongeke uziqondisise ukuthi kanti manje uzoyenza kanjani ukuthi uzothathisa umntwana laye kwanisa ukuthi azofuna ngoba izimbabwe sasuswa imisebenzi ingasekho nabantu abe sokumele belandele sokulandela izikolo-ke manje sokuphela kwasani okutshengisa ukuthi akusekho nto kodwa uhulumende wakhona ukuthi sibuye ekhaya sizolungisa ulilungisa njani ilizwe ungafika uhlale phansi ukukhuluma ngomlomo engakulaleli ukuthi ulungisa ilizwe esehluleka khona ukulayelela abakhona pho thina esingaphambi ma singabuya anti kuyathiwa singamahlongandlebe sicine sitshaya sibuyela futhi lapho esibuye evela khona
salibonani bantu be-Studio 7 siyathaba ngokusakaza kwenu okwenza sazi izinto zonke ezenzakalayo emhlabeni bakithi sesikhathele sesizwile ngohulumende lwesilayo kamnangagwa uhulumende loncindezelo kangaka uhulumende ongafuni intuthuko elizweni oncindezela abantu ngokufuna ukuthi asuthena lemuli yakhe labanye bakhe abusa labo kathi sisiyabona besalela i-MDC ukuthi yenze umhlangano bayakwazi ukuthi uChamisa uzatshela abantu iqiniso ngoba behlezi bekhuluma amanga insuku zonke kutshelwa abantu amanga into engekho into esegcekeni ukuthi bakhuluma amanga kulogawula wabo lo ohlezi ekhuluma amanga insuku zonke ekhuluma izinto ezicunula abantu amalanga wonke ngoba yena uyasutha ufice ukuthi thina siyakholisa nxa sibukela yena ehlezi kuhle esutha le muli yakhe thina le muli zethu sihlupheka kangaka siyadubeka kuleli lizwe siyadubeka sibili sakwazi ukuthi senzeni sesisithi inkosi bantu ngaye yasizwela ngoba unkulunkulu yena-ke ehlulwa lutho siyakunikela konke kuye bakithi hhayi sesithathele ngomnanga kwa le thimu yakhe asebenza laye abancindezeli sesidubekile sisakwalo ukuthi senze njani
le vuka njani sisakazi omuhle kanye labalaleli be-studio 7 okhulumayo ngufaka nkomo elubhane lapha mina bengilesicelo lapha sokuthi kanti kunganjani ukuthi u-studio 7 akasidingele inumber zakhe umnango wakhe uqobo akhulume kwezinye zenhlelo ze-studio 7 mhlawumbe akaphendule eminye imibuzo emlutshwana mayelana lokuphatheka kwezimbabwe obuya ngoba usezimbabwe atsho yena ukuthi kathi yini emehlulayo kahle kahle njengomongameli kumbe mhlawumbe kulezinye izizathu angazifaka mhlawumbe size ngayo uqobo lwakhe ayobona sibe sisizwa ngabogawula ukuthi umnankagwakunje sifuna ukuzwa ngayo uqobo nxa kungaba le ndlela yokubana akhulumisane lozulu mathupha mhlawumbe kungabe ngcono ngoba kwesinye isikhathi selonke sicabangele ezinye izinto sisizwa ngelikabathi kanti mhlawumbe iqiniso ulalo umnankagwa sicele ukubana sithole ukubana iinumber zakhe sikhulumisane layo mathupha nxa kungabe kusenzeka ngiyabonga
ye lawo-ke yiwo amazwi abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp siyabonga akhe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele-Greece lithi lizavimba isivumelwano esingenziwa phakathi kwele-Libya lomanyano we-European Union nxa kungakhulunywanga ngodaba lolwandle olusetshenziswa ngabafuna ukuya emazweni awe-Europe okungekho emthethweni ucwaningo olwenziwe yi-commission ye-United Nations Commission of Inquiry on Syria luveze ucuku olwenziwa ebantwaneni be-Syria nguhulumende wele-Syria idale le-Senate liyemelika liqale ukuthonisa umongameli Donald Trump izolo ngokusungula imicimbi egoqela ukufungiswa kukamahloli u-Chief Justice John Roberts lamalunga edale le-Senate. Lokhu ngokwesithathu kumbali yelizwe lemelika ukuthi idale le-Senate lihlale phansi lithonise umongameli ngenhloso yokumsusa esihlalweni. Lokhu kwenzakala ukhetho lwebandla lama-Democrats lokukhetha ozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli welizwe ekupheleni komnyaka wonalo soluseduzane. Ukuhlaziya udaba lomjaho wama-Democrats sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Umjaho lo osuse usuphambili sebile kakhulu sakukhanya ukuthi lapha ngoba nasebe ya ngoba ikhona futhi umama lana la izolo uphumile kuleli hlandla ya umama lana ngiyalibala igama lakhe anti bebebabili omama besebebabili omama ngathi besebathathu ezokuthi omunye wabo uphumile ya so kukhanya sakuwelinye ibanga la sokukhanya ukuthi ezigijima phambili yiziphi
okokuthi ubona njani amathuba kaBiden nxa sikhangela ukubana uSanders laye bathi ungani uyasondela
ya sizabona khonapho uBiden ukuthi hhayi hle wavele waqolosha kusesele kumbe ukuthi wayevele njengoba mongameli ka-Obama uvice president ka-Obama so ngathi sinesikhinga esikhule advantage kodwa sasaze ke futhi ngo Ben Sanders noba ukuthi angaphinda azame ukuthi amnyathele esithendene sasaze kodwa kuBiden hayi khanya nguyo osaqhamile
labo ke abalemali eningi abuthiwa ngamabhiliyoneya ngesilungu ubona belamathuba na njengoba sisizwa ukuthi yibo abasebenzise imali eningi kakhulu yokukhankasa ngama-adverts
sengingawona ekasteya lothi usteya ya angingawabona amanye ubloomberg anso angiphindanga ngazwa ngaye ukuthi umkhankaso wakhe omenjani kodwa asazi ukuthi engxenye yabantu futhi laba kabaka bebengakabi bengangeni kakhulu ukuthi bazinikele ukuthi bacabangise ngokhetho kodwa-ke ngiyabona sokusiya liningi la iningi lethu lathi siyaqalisa ukuthi sizindle ngokuthi kade ozamela ilizwe ngubani.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebesixoxa laye ecingweni ekhona pha edolobheni le-Ohio eMelika. Ingoma kaBerita esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ye lingakhohlwa ukubana silalo olunye njalo uhlelo ntambama ngo 7:30 lingasithinta njalo ekuseni ngomvulo ye ngomgqibelo langesonto hayi ekuseni asikho sikhona ntambama ngo 7:30 olifisela impela viki enhle elethukela igama nguChris Gande.